So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
La emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 17 kuLwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamazwe omhlaba owe United Nations sikhuthaze ukulondolozwa kokuthula elizweni kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Umanyano wamazwe angezansi ezwekazi le-Afrika owe-SADC lawo usubize umhlangano wesibili wokuhlaziya udaba lweZimbabwe. Inkulumo phakathi kwebutho loMongameli Mugabe phezu kokuthi ehle esihlalweni zikhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Lezi ndaba lezinye ngokugcweleyo. Umanyano wamazwe omhlaba owe United Nations sikhuthaze ukulondolozwa kokuthula eZimbabwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Embikweni wethu le namuhla unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres uthe udaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso kumele lulungisiswe ngokuthula kube lokuxoxisana phakathi kwabezombusazwe lebutho. Ngakwelinye icele umsekeli kamabhalane weMelika obona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe ase-Afrika, umnumzana Donald Yamamoto uthe balethemba lokuthi ukususwa kukamongameli Mugabe kuzaletha inguquko elizweni kube lempumelelo. Uthe ilizwe lakhe lizimisele ukwesula izijeziso zenotho elazethesa eleZimbabwe alubana kuthe kwaba lenguquko ezwayo. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo uthi ukusuka kukaMugabe iZANU-PF isala embusweni akusoze kulethe inguquko kuzulu weZimbabwe.
Noma sikuthakazelele ukuthi uMugabe usekhithiwe esikhundleni, angiboni kodwa kulosizo utshintsho oluzoba khona empilweni zabantu, ngoba sikhipha uMugabe sifake enye iZANU. UMnangagwa oTshiwenga laba basukela kudala laye uMugabe ngabo-1980 khonale, kuyibona bemprotector even etshontsha ama-election. Asiboni okuhle ukuzovela la ngaphandle ma ukuthi oTshiwenga for real sebefuna ukuthi izinto ziguquke ekhaya, then bavumele ukuthi kube lama-free and fair elections. Yilo nje utshintsho kuphela esikulindileyo. But I think njengabantu we need lathi ukuthi siphakame at this very hour sidemand ukuthi kube lama-free and fair elections, singalindi ukuthi once again kube yibona abasidecidelayo. And enye into futhi ukuthi vele umbuso we-army, i-military rule, ayivamisanga ukuba yinto enhle. Ngokhangela nje i-history nje, abantu bahlukunyezwa moma kuyukuthi kulo mbuso we-army elizwe.
Inkulumo ezikhona phakathi kwebutho loMugabe ubona zikhokhelela na ekuthini ahambe mpela uMugabe kumbe zingambuyisela njalo embusweni?
Well, hayi, angiboni ukuthi embusweni angabuyela ngoba then imishini yamasosha le ayabayenzileyo it would have failed, even though the bangabe bemanejile ukuthi bakhiphe labo abanye abafana labo-Jonathan Moyo, labo-Kasukuheri, labo-Chombo. I think in all essence abantu labana bebe-acta ngobuMugabe bebavumele ukuthi benze lokho ade bekwenza. The same way laba bomnangagwa labo-Tshiwenga belamacala ama human rights atrocities is because ngabe wonke lokho bekuvumela. So angiboni ukuthi bangambisela kumbisela kungaseva i-intention yabo, ngoba kumele sinanzelele ukuthi yonke le nto iqale ngokuxotshwa kwamangako. So angiboni ukuthi bangambisela esihlalweni akwanisi ukuthi aphendukise umnankakho. Angiboni bengasebenzisana, ngoba ma usuke waxotshwa ngendlela umnankakho waxotshwa ngayo, wabaleka elizweni to try double up ukuthi uphenduke, bese kuthiwa asebenza futhi laye lo muntu. Angiboni ukusebenza and angiboni la umnankakho engakuvumela lokho.
Alubana kuthe kwavunyelwana kwabunjwa uhulumende wokubambisana, awuboni yini umumo weZimbabwe usiba ngcono lelizwe lalo lisima njalo ngezinyawo?
Kungaba ngcono for economy, ngoba sakubona kuze kube le GNU ngo-2009 kusiya ku-2013. But kwasizani?
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC TMLiga. Kunjalo nje inkulumo phakathi kwebutho lomongameli Robert Mugabe zikhangelelwe ukuqhubeka namuhla. Inkulumo lezi zikhokhelwa izithunywa zikamongameli wakwele South Africa, umnumzana Jacob Zuma, lomfundisi omkhulu weRoma eZimbabwe, uFather Fidelis Mukonori. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sithi sesimise uhlelo lokupha izizalwane zeZimbabwe amavisa okuza eMelika okwesikhatshana ngenxa yokufuthelana okukhona elizweni kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Isigodlo lesi sithi sizakwazisa uZulu ngokuya kwesikhathi ukuthi luzavulwa nini njalo lolu hlelo. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo, baphinde njalo bathi akuqili lasikhotha emhlane. Lezi yizitho inengi elikhuluma ngazo kulezi insuku kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe libutho. Kubika intatheli zindaba yethu uVusisizwe Mkhwanazi.
Iningi labantu lithi loba nje uMgabe sebuse iZimbabwe ngontando kayiphikiswa okweminyaka efika phosa amathumi amane kusukela ilizwe lithatha uzibuse ngomnyaka ka-1980 okwakathesi sefike komlindi uyachina kulandela inyathelo lebutho lokuhluthuna umbuso emadabukakusa ngolwesibili. Ibandla leZANU-PF belihlezi lisithi uMgabe uzamela leli bandla kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo, kodwa ngendlela izinto esezijike ngayo kusukela lapho eqotshwa umsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Iningi lithi sokusobala ukuthi akusensuku zatshwala uMgabe esuke esihlalweni. Umnumzana Mlamole Mhlabankomo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa oyingcwethi kwezombusazwe uthi ukuhluthunwa kombuso libutho kuzamgulisa uMgabe.
Iminyaka eyi-37 leyedlulileyo ube nguntando kayiphikiswa ekhuluma njengomuntu isifuba esihlala siphezulu ekhuluma ezizwa ethethisa echothoza esenza yonke into njengomuntu olamandla amaningi amandla edlula kaChaka. Njengoba manje eseyenziwa lokuthiwa i-house arrest, mbona ngathi uthithibele ikusasa lakhe linzima. Njengomuntu oleminyaka efika 94 mbona ngathi iminyaka yakhe lokwethuka kwakhe kuzamgulisa kakhulu. Mbona sengathi ngumuntu ogulayo emoyeni, umuntu ogulayo emzimbeni.
Unkosazana Sichasiselo Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT, uthi uMgabe sekumele kunanzelele ukuthi ngaselalo usekelo nanku labatsha beZANU-PF abayibo abakade bemsekela sebemjikela.
Enye into kumele ayinanzelele uRobert Mugabe yikuthi abantu bathabe okunganani besizwa ukuthi ilizwe selithethwe ngamasosha okutshengisela ukuthi bebevele bengasamfuni funi embusweni ubesevele ekhona esibamba ngamandla njengezizalwane zelizwe njalo futhi akunanzelele ukuthi abantu akade sebenza lapha abanjengabo Sipho Chipanga sebetshintsha sebesithi izinto bebezibhalelwa zikhulunywa okutshengisa ukuthi ngaze abeyalela embusweni balutshwane ayabe esahamba balapha kukho konke futhi okwenzakalayo kumele kucace ukuthi iwelfare yethu njengezizalwane zeZimbabwe uyibeka ngapi yena
iningilithi umgabu yenze iphutha elikhulu labesekele elinye lamacela alwisanayo phakathi kwebandla lakhe elaziwa ngokuthi i-G40 yona ebilisana lecele likamnangagwa elelacoste umnumzana Petros Mgwena uthi umongameli ubesedonswa indlebe umkakhe unkosikazi Grace Mgabe obeseveze isifiso sokuthatha isikhundla ebesiphethe ngumnangagwa
ube kumele angacalanga ukuyenza khonokho ngoba ena nguye phela i-coordinator ebandla lakhe njengo-president webandla ubemele angathatha ngecela abe ngumlamulankunzi wabo bonke but okumangalisileyo angazi ukuthi ngenxa yokuthi ku-G40 kungulo mkakhe ubeseyenza elandela lokho kufunwa ngumkakhe engakwaziyo ukuthi kuyiliqiniso yini ukuthi ubefuna ukukhuluma umkakhe ukuthi athathe over after him okunye kungaba yikho kwaba ngumsindo wonalokho
unkosazana Lungile Masuku owenhlanganiso yeGwanda Economic Development Trust uduzula kumelanga thabe adlulise amalawulo ngokuhluthuna kombuso libutho
There is nothing to celebrate. Abeloke sithwele nzima. Bayabeloke beluta okungapheliyo. Sivele sidiniwe ngabo kabaphumi. Bonke bapheli. Thina esikufisayo ukuthi ama-elections aqhubeke loke khona. Ama-elections abe khona ngo-2018. Then sikhulume ngokunye okuzalandela. Okwakhathesi ukuthi hayi ubani kabe bambile. Leyo okuthiwa kuzakhethwa ama-parties athize ukuthi abeloke bebusa besidla thina ngapha sihawula akusincedi ngalutho thina kupromota bona laba abayaloke besidla sesikhathele ngakho thina
umnumzana Msizi Gumbo isakhamuzi seGwanda uthi kuto seliveze obala ukuthi isiphathamandla zeza no-PF ngabahuquluzi bomnotho njalo kungaba liphutha nxa uZulu engaqhubekela phambili esekela leli bandla
iZANU-PF ayilawo amathuba abantu bakhathele abantu sebediniwe ngitsho ngemzimba langengqondo akusekho umuntu odinga ukuthi khona azatshelwe ukuthi khona iZANU-PF ilonile ilizwe batshontshile labangani babo sebeze bevuma ukuthi khona kulamasela akhona eduzane laye yikho lapho ibutho selithi khona selifuna ukubopha lawo masela abantu bahlose ukubopha amasela sebeqalisile njalo ukwenza lokho angiboni iZANU-PF iphumelela ethethweni lololuzayo ngitshola kancane ngaphandle nje kokuthi khona barike njalo
lobanje uZulu eqhubeka ngemisebenzi yakhe ensukwini akula ukuhlaliseka elizweni kusukela eqaleni kwaleviki njalo iningi lithi lizahlala livula amehlo lithiye lendlebe ukuze lizwe ukuthi iyozala nkomoni ninguvusisizwe Mkhwananzi ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Siyabonga Jahelidala. Ihlandla lesithathu lohlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo eliqale endaweni esijiyeneyo zelizwe izolo liyaqhubeka njalo namuhla. Iningi selilokuthandabuza ukuthi luzaqhutshwa lolu khetho njengobe kuhleliwe. Umanyano weSadaki usubize umhlangano wesibili wokuhlaziya okwenzakala eZimbabwe ngempela viki. Ugatsha lwalumanyano olubona ngezomvikela olweSadaki Troika luhlangene kwele Botswana izolo lwavumelana ukuthi kubizwe umhlangano ozangenwa ngamazwe wonke asezansi yezwekazi le-Afrika we-Extraordinary Summit. Inhlanganiso emela isebenzi Zimbabwe Congress of Trade Unions ithi ayikusekeli ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Ziyalandela ezinye izindaba kumahola alandelayo olivalelisayo kwamanje nguntungamelinkomo.